Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuNhlolanja 2022 ngontungami linkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna njalo ngoba ukuhlala hayi ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siyasebenzisa amabizo ethu. Sesibhalisile amabizo sifuna imali encane. Siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimo lezi siyakwanisa ukuphila ngayo yena le abangafuniyo hayi asina ndaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission luthi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo zabo ukungena ezikhundleni ezitshiywe ngababalisi likhomishini ethi baxotshwe umsebenzi.
Yena everyday town so imoto yami zayipaka ngathi ngenxa yeproblemu yena le yokuthi ndayipaka ngapho akula ndawo yokupaka imoto. Sasazi kathi senze njani i-city council yakhona i-city njengoba nobuzipho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Abachayeli bezimota baveza ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakoBulawayo esokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Amapolisa asephe ibandla le-Citizens Coalition for Change imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa alifakele imigoqo eqinileyo evimba abasekeli ukutshaya amaslogani lokutshaya itoyitoyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka inqabanqoza kwezemfundo. Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission lusithi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo kulandela isinqumo salikhomishini esokuthi ababalisi abangayanga emsebenzini ekuvulweni kwaso sebahle bazixotsha umsebenzi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba we High Court unqume ukuba ukuxotshwa kwababalisi nguhulumende ngenxa yokutshengisela kwabo ngokungayi emsebenzini akukho emthethweni. Kodwa ababalisi abasafundela lo msebenzi labasanda kugqiba izifundo bathi balindele ukuya emsebenzini ngamehlo abomvu besithi loba yiliphi ilanga bingaqala okwenze bahle bagijimela ukuyabhalisa ukuze bathole umsebenzi. Omunye wabo unkosikazi Rachel Sibindi wasanda kugqiba izifundo zokuba ngumbalisi.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna njalo ngoba ukuhlala hayi ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le sesihambisile amabizo ethu sesibhalisile amabizo ethu sifuna imali encane siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimo lezi siyakwanisa ukuphila ngayo yena le encane abangafuniyo hayi asina ndaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Uqhubeke ethi loba nje iholo elincane yibo iyenela ngakho-ke bazimisele ukuqala ukwenza umsebenzi loba kusasa. Kodwa inhlanganiso ezimele ababalisi zithi okwenziwa nguhulumende kulakho ukuphazamisa isimo semfundo elizweni ngoba ababalisi laba bengelalo ulwazi olweneleyo. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuyemoyo uthi bazaqhubeka bekhankasela iholo elingcono kulalelo abalitholayo njalo ababalisi abasanda kugqiba izifundo bangeke benelisele umsebenzi.
Thina njenge-Achoose lokhu sikubona njengokutshaya indlovu ngempama ngoba ababalisi abadli kwethuselwa, ababalisi balambile abazenzisi, ababalisi sebenziwe abayanga bokugcina kabazenzisi. Ngokunjalo ukuthi umuntu akutshele ukuthi uyabusurizayinile emsebenzini wenevele kusebenzisa ungaholi uyabe kwenza esinye isiyelelo esinzima kakhulu. Asikwazi ukuthi ke nxa i-public service isenza ababalisi iziyelele ngalindlela ikhangelele ukuthi laba bafundiswa ngababalisi labo kanjani. Kodwa ke sithanda ukukutshela i-public service ukuthi umango esesiwuhambile mude kakhulu emuva sekukhatshana phambili kwelapho kuseseduze khona.
Kodwa omunye umbalisi inkosikazi nesesaduru ofundisa kwesinye isikolo eHarare uthi sebebuyela emsebenzini zekhonona esithi babona ingane inhlanganiso ezibamelayo sezibaphazamisile.
Njengababalisi sesibuyele emsebenzini abanye kodwa abanye sizabuyela ngeviki ezayo mhlaka 22. Isizathu kuphela esenze sizabuyela yikuthi ama-unions ethu ayiwo asimelayo akade siwathembile behlulekile ukusimela basilethe down. Iholo akade sikhangelele ukuthi bazasikhulumela lona silithole lifike lapho esikhangelele khona behlulekile ukuthi basikhulumele kukho konke lokho. So ngokubona kwethu thina njengababalisi ukuthi kuthiwe sisuspendwe kumbe sigxotshwe umsebenzi kade kuyinto evunyelwane ngama-unions ikakhulu izimthalo uhulumende ukwenzela ukuthi kube ngani kwethusela ababalisi. So thina ukusifisele emsebenzini ukuthi kasisela muntu osimelayo ama-unions ethu sebesitshengisele ukuthi vele kabathembakalanga akula kusimela abangase zakhona.
Imizamo yokuthola imbiko yokugatsha lwezemfundo yehlule ukuthi izisebenzi zogatsha lolu zithi intatheli izindaba kazisebenzise imbiko ekhishwa yilolu gatsha ekuba lo ongayanga emsebenzini ngeviki ezayo uzaxotshwa. Umphathintambo wogatsha lwemfundo yeprimary secondary unkosikazi Evelyn Dlovu kuviki edluleyo ukhiphe umbiko othi ababalisi bonke abatshengiselayo sebexotshiwe umsebenzi. Okwenze inhlanganiso yababalisi ye-ATUS iyemthethwandaba ukuyaphikisa leli nyathelo. Loba nje idale lithe lokhu akukho emthethweni uhulumende uqhubeke esithi uzaxosha bonke ababalisi abangayo emsebenzini kusiyafika umhlaka 22 Nhlolanja. Ababalisi bebetshengisela ngokungayo emsebenzini selokhu izikolo zavulwayo lonyaka kusukisela mhlaka 7 Nhlolanja. Uhulumende ubengeze iholo ngesilinganiso sengamachumi ekhulwini 20% kumadola eZimbabwe waphinde wapha izisebenzi zakhe ingxenye yaleli holo ngekhulu lamadola eMelika i-$100 phezu kwamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 US yokusebenza ngesikhathi se-COVID-19. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abatshayeli bezimota sebeveze ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakoBulawayo sokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Abekansili bathi lokhu bakwenza ngenhloso yokuvikela ukuminyana edolobheni njalo badinga imali yokuphathisa ezentuthuko koBulawayo. Kubika u-Ezra Chisasvanda.
Basele bephethe ongaphansi abatshayeli bakoBulawayo bemangaza inhlawulo yokuphaka izimota okwesikhatshana enzikini yedolobho. Omunye wabo unkosazana Faith Juma othi kalankani ngenyathelo likamanisipala leli.
Mina ngilobuhlungu obukhulu obenziwa yikhansili ukuthi ikhansili nxa izathi khona ukuthi sipake izimota 30 minutes bethi khona siyabhadala imali engangedola. Idola that's a lot of money. Vele asivumelani lakho sithi phansi ngakho vele lokho akunga-approve akungavumakali ngoba into engalunganga le sicilwa egcekeni nje that's a daylight robbery.
Umazana Thathi Mncube uthi obunje kazaka kubone ikhansili iyalwa.
Ukuthi dollar for 30 minutes azake sikuze kuloleni lizwe lakithi le Harare kwangikhona i-capital city kakulanga abantu abathi dollar for parking. Angikwazi ukuthi bazame ukukhawulisa kumbe abantu bangifana babuyileyo angazange benze i-research ezwayo kumbe kulo muntu nje obonge ukufaka i-price engazange ayenze i-research yakhe.
Unkosazana Lilian Nkomo yisakamisa koBulawayo okhala ngokuthi indleko izabathwalisa nzima.
Ngena everyday town so imoto yami zayipaka ngaphi ngenxa yeproblem yena le yokuthi zayipaka ngaphi akula ndawo yokupaka imoto. So asazi kathi senze njani i-city council yakhona ithi sithini njengoba lobo zipho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Isikhulumi sedolobho lakoBulawayo unkosazana Nelson Mpofu uthi besekule ngxabangxoza koBulawayo abatshayeli bengasalandela imithetho yekhansili yokuphaka izimota.
Besesilahlekelwa izimali ngoba ama vehicles ebesehlala kuma parking bays isikhathi esinde. Siyakhumbula futhi ukuthi kwezinye indawo bese kungula ama car cleaners achone cleaner izimota, kube labantu abatshintsha imali abahleli emgwaqweni izimota zabo zithona zihlezi, kube labo mechanic futhi abahleli khonaphana, labanye laba aba public transporters abesetshona ephakile kuma parking bays.
Umampofu uyaphambile ezizenela ukuthi uhlelo lolu asona ukuvimba izimota kuphela, kodwa ukhansi lifuna ukukhulisa isikhwama sakhe zemali.
Iproject le ikhangelani? Ikhangela ukuthi okwakuqala izangenisa imali edolobheni lakoBulawayo, ngoba iproject le ikhangela ukuthi nxa sipaka sizabhadala i 30 minutes zone, uzaphaka for 30 minutes ubhadala idola yakho, bese kusiba lamanye amazone aye 1 hour, uzaphaka for 1 hour ubhadale idola yakho.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi babandwa ngamandla okungena enzikini edolobho belanda kuyathatha imali yamabhanga lapho kuhlala kule ndwendwe ezinde zabe belinde ukungena phakathi. Ngimele Studio 7 kuBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lanxa ibandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eHarare ngesonto, amapolisa athi abasekeli balo akumelanga bahambe belandelana ngezimota eziningi betshaya amaslogani, kanti njalo abavunyelwa ukutshaya itoyitoyi. Leli bandla alisoze livunyelwe njalo ukuthwala abantu ngamabhasi besuka kwezinye izigaba ama constituencies besiya kulomhlangano wona ozaqhutshelwa eZimbabwe Grounds eHighfields. Amapolisa athi zingephulwa izimiso lezi azawuvala lomhlangano kungabi indaba zalutho. Imigoqo leyisolwa kakhulu ngabasekeli bakaChamisa vesithi iveza sobala ukuthi amapolisa aphatha ibandla labo ngesandla esilukhuni nxa kuqathaniswa leZANU-PF. Abecele leMDC elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bathi uMakhuphe uhlanganelo mnumzana Abednego Bhebhe lo sikhwicamfundo Watchman Ncube abeCitizens Coalition for Change kwaBulawayo ngolwesibili becebisana ngabangakwenza ukuhlenga izigaba zakoBulawayo ezilakho ukuphungulwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Okumqoka okuphume emhlanganweni wangolwesibili yikugqugquzela ukuba usapho lweZimbabwe luyebhalisela ukuvota, ikakhulu abasemhlubulweni weMandebeleni. Isikhulumi se-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kukhetho oluzayo, njalo lo hulumende enze inguquko kumthetho wokuvota ezweni.
Okumqoka okuphumileyo phakathi kwengxoxo lezi yikuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabasebenze ndawonye ukugqugquzela usapho lweZimbabwe ukuthi luyebhalisa ukuvota. Inkokheli zizabona sezisebenza zonke njalo ekufuqeni ukuthi uhulumende weZimbabwe enze esingathi ngama-electoral reforms, ukuguqula imithetho ekhangelane lokhetho. Njalo uzabhekisisa ukuthi kulokhetho oluzayo esingathi ngama-by-elections ngoMarch kuvunyelweni ukuthi amabandla aphikisayo asebenze ndawonye ukuhlola kanye lokukhangela ukuthi ukhetho olwama-by-elections luzayenziwa ngendlela.
Osazi ziya ngezombusazwe umnumzana efinqube uthi ijoy kwezombusazwe alisebenzi
ijoy upolitiki alisebenzi akula kufunganani ijoy uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani yingakho kumele abantu bahlale belamathuba ukukhulumisana amabholoho upolitiki kaatshiswa kusasa umngane uyisitha isitha ngomngane kuhlala kunjalo abantu kababambisane badinge ukubambana badinge ukubumbana ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukane ngokwembono kusiya phambili
unkosikazi Cora Ndebele ogqugquzela ukuba abantu bayibhalisela ukuvota bavote uthi kuhle ukuhlangana kwenkokheli zesigaba
kuhle kakhulu ukuthi inkokheli zakithi ke zihlangane zibonakale zizonke kutshengisa ukuthi loba ningabe kuma different camps kodwa njengabantu abasuka kusigaba esisodwa lilakho ukubana likhulumisane njengabantu abangabomuzi owodwa akulanto embi kakhulu into eyenziwe ngu-Welshman umamakhuphe abantu abaqala ipolitiki bonke bazana banakho ukubana basebenzisane hayi mnakangile ubona uhlupho
umnumzana Elphas Mashaba ilunga lebandla elibusayo lezanu PF enketha usole umhlangano wangolwesibili bephendula ngomhlangano wangolwesibili enkundleni yabo yebulenjini eTwitter abebandla le-CCC bathe abazilutho ngomhlangano lo kodwa bekhuthaza uZulu ukuba ayebhalisela ukuvota njalo aphinde ayevota kuma-by-elections kunyanga ezayo uZulu uyakuncoma ukukhulumisana kwamabandla aphikisayo bekhankasela uyabhalisela ukuvota mhlaka 26 Ndindito izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zekhansili ledale ezazixotshiwe ngamabandla agoqela i-MDCT le-PDP ngendaba ezihlukileyo lumhlangano wenziwe ngesikhathi sinye abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhubekela phambili ngohlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka 2023 ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ulivestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokhetho lwama-by-elections. Abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF izolo bahlasele abebandla le-Citizens Coalition for Change eHarare ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Kulabanye njalo abalandeli bezanu PF abathi bahlaselwe ngabalandeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa eNjube kobulawayo. Amabandla omabili akhuthaza abantu ukuthi bekhankase ngokuthula. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo laye ukhuthaze abantu bonke ukuba bekhankase ngokuthula. Kusenjalo amabandla ezombusazwe athembisa uZulu inhlelo zentuthuko nxa enganqoba kukhetho lwama-by-elections lolu oluza kwenziwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Elphas Mashaba owezanu PF loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa. UMashaba usungula lingxoxo.
Ama-promises ayenziwa yipati ayenziwa ngupresident siyayibona imibhaqo isilungisiwe njalo sababulawayo khona kabinethi ziyangenela ukuthi ilungisile ama-major roads ngu-26 ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlulekile sinjalo sithemba ukuthi kathesi silama-by-elections ku-8 or what esikhangele ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile umbono ukuthi khona laba abantu adike wafaka laba ngabayindawo njalo sibethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina ezamkhefa hela sizathu sokuthi yezivalence bona ngokwabo ngokulokho bejabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti yabona ukuthi vele yicompetition so bona bodwa abasebenzelana i-violence ayilani lathi enjulwe ngikhuluma ngabantu abachayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhanke sekuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbani
ingena khonapho baba Sibanda
lapha enginekhona yine ngoba sengiwele ebhodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze laseziphaleni lapha ndoda ungakusiya fika kwitafeshini laphana akuhambeki mdalo wanikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwayizalo le ayibasidlalise njalo ikakhulu ubongameli wezanu umr Dambudzo Mnangagwa umr Dambudzo wazakala kakhulu kweli baswelelend ngokuthi nguye wayengu-mastermind yokukhula wundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathekelele bangazisisana nomr Dambudzo lezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo la kubantu babo labazali babo.
Siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kuyazitsholo yedwa ukuthi imigwaqo ayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusa is-MTC so kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekele ngakho-ke i-government kathesi singenile kathi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siyephambili silungisiwe ungahambi uye ku-George Aven ngale ikulungisiwe ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa kulungiswa i-government i-m d c council isiyehlulekile uyazitshelo yedwa kayisine itsho njalo when you talk about indaba yokuthi upresident Mnangagwa was the mastermind of Kukula Hunzi. He was a minister then, and ilizwe lomuntu ayelibusa lapho bona babe opposition behluleka ukuthi bemchallenge umgqabo esaphila waye sefuna bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa ke seyenzeni ke ubaba Mnangagwa usethena wa former peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyiproblemu ezegugula wundland ibiningi imihlangano esiyenziwe ihlalwa nezinduna lama-representatives ama-n g os lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-bestificate abahambe bethathiswa kungabuza mbuzo and so forth and we as ZANU PF lamindi so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba e-background ayimnandi to anybody.
Yes, Sibanda vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwelezimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara ezinara yelomlando ngokulungisa imigwaqo.
Major roads sibanda abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafazi kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-m d c omunye ku-triple c omunye ku-ZANU p f kambe sesingalwa silwela khonoko ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadule nge-weekends la edlulileyo lapho e-triple c emganwini ngayo bekuyangisa angikwasiyo bezamani bekuyangiswa ngala bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu ngumlando wokuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo nokuhluka abalakho kunjani so abantu bacannot continue belandela into engala focus
umnumzana Eliphas Mashaba lilunga leZANU PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Tamisa Bevelo Kibs Dube we Studio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa los komitshi wamapolisa esabelweni seGauteng sebekhuthaze iqula elisibiza ngokuthi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba kungekho emthethweni. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma labezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lo mkuba uphele njengoba lokhu kudala ukucosana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuthiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela emhlanyeleni yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthi abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsho wamapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu umuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni kumbe hachi.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomitsho Mawela ugcwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that if they want to assist us in dealing with illegal.
Ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni, ezitolo, emabhizinisini. Besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa agcine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleqembu ezama ukungena eHelbo Uvel le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leqembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa namapholisa. Lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Iyaqhubeka inqabanqoza kwezemfundo. Ugatsha lwePublic Service Commission soluqhatsha ababalisi abasanda kugqiba izifundo ukuthi bangene ezikhundleni. Likhomishini ethi zithiwe ngababalisi asebexotshwe umsebenzi. Ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa lifakelwe imigoqo elukhuni evimba abasekeli balo ukutshaya ama-slogan. Abatshayeli bezimota basola ukukhwezwa kwempatalo yokupaka izimota zabo kobulawayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.